vele kuthiwa ama-sanctions kuyini vele. Ngama-sanctions awumnotho welizwe kumbe ngabantu abavele bekhangelele ukuthi bayisigelekeqe kwezombangazo eZimbabwe. Mina ngilandela indlela esikile engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions la kuthiwa ukuzama ukuvalela abantu abaphambili embusweni lo esiwukhangeleyo kumbe ngu-Robert Mugabe kumbe u-Emmerson Mnangagwa. Yibo abantu abalelwa ukuthi benze i-business, abalelwa ukuhamba endaweni ezithize emazweni angaphansi kwe-European Union. Yikho kuqakathekile ukuthi kuzise kwalokhu singakakhulumi nje ama-sanctions, ingazathi i-general ama-sanctions la afana la afakelwe i-Ian Smith by the Commonwealth le-United Nations khonapho ngama-70s. Ayisiwo ama-sanctions. Ama-sanctions awokudiliza umnotho izanu esidlika ngayo ukuthi bayethulenga ngoba ngenxa yama-sanctions okungamanga.
Kodwa khona ukuthi asuswe ama-sanctions lawa, sibone ukubana ibandla lezanu PF licatshwa ngomunwe na, ubona ungani kuyinto enhle yini?
Azasuselwane kathi ayevele efakelwe ukuthi ancedise abantu laba ukuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba. Esingathi nayi-family of nations lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, lemithetho yenu elizweni lenu. Yikho ngasikhangelela ukuthi kabancediseki ngoba abakubonile ngo-Robert Mugabe ukuthi khonoko kucina kuvele kudiliza umnotho welizwe ngoba abantu kabasuze bayekele khonoko abakwenza ngenxa yokuthi kuthiwa bayalelwa ukwenza ibhizinisi ethize ibuya endaweni ezithize ngoba bekutshalwa ku-sanctions list. Ngoba i-sanctions list yinto eqakathekileyo, kodwa sibona ukuthi bayizikokodo bayizangqondo laba bantu. Kabalandaba lakho ukuthi kumbe ama-sanctions abanqabela bona ukuhamba kwabo kumbe ukwenza kwabo izinto ngoba solongo bona bekhona embusweni. Yikho kukhanya kakazange abe lamaziyo kakhulu ama-sanctions alawo ukuthi alume abazwisa ubuhlungu labo bantu. Ngoba ungakhangela kahle sikule nto efana lelokho esingathi thina ngama-government, i-government scholarships. I-government government scholarships iyavumela abantu babo ukuthi bahambe bayefunda kulawo mazwe ngoba lawo mazwe athi khona awungeke ujezise umntwana ngezono zikayise, izono zikayise. So lokho kusenzakala kabezwa buhlungu bama-sanctions ukuthi babe ku-sanctions list, akubazwisa ubuhlungu. Yikho bakushaya indiva nje ukuthi ayinto encane leyo thina siyaqhubeka phambili ngezenzo zethu zenezezini.
Kodwa wena nxa ukhangele ubona ungani ama-sanctions lawa awala ngitsho lokuncane akuphambanisayo, ngoba siyasizwa abanye besithi ubefuna ukuthi afake imali ebhenki kumbe kwelinye ilizwe kuthiwe khona hayi ngoba iZimbabwe kuma-sanctions.
Kungabe kuphambanisa abantu abale mali kathi ngobani khona lapha ekhaya? Abantu abale mali ukuthi zibe le mali kumele ukuthi ube ngumuntu wezani, and yena linto ukuthi umnotho welizwe ukuthi nje umuntu abe le mali sokumele ukuthi abe ngumuntu wezani. Ubese kusiya ukuthi nje abantu abadiyela imali yabo ngendlela eziqondileyo kwamanye amazwe, even khona lapha elokungena ekhaya baye banjwa ngumthetho njalo. Sibona ngazathi kungaba ye ngendlela engazathi abantu abavele abangaqondananga ukuthi bajeziswe ngama-sanctions ona lawo basebepho ukuthiwa zonelwa mvuyile. Kanti-ke kodwa inhlonso kayisiyo yona leyo nhlonso. So kunzima ukuthi njalo ukuthi ngaleso sizatho-ke ama-sanctions la kawazwisi buhlungu abavele bejongwe yiwo ama-sanctions ona la, sezwisi buhlungu nabanye abavele bengalani la.